soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Ngithathe leli thuba ngibonge uThando Nogawande obesipha indaba ngolimi lwesiShona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku-12 Mfufu 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, izakhamizi zeBhinga zithi ziyemukela ukusungulwa kwekolleji lepolitech kodwa zisola indlela okwenziwa ngakho isiphangiphangi okwenza zicabangele ukuthi lokhu yikuthenga nje amavoti.
IZANU-PF bakhilo bakhulumile njalo ukuthi iBhinga bayifuna phansi phezulu.
Kodwa ngakwelinye icele abahlali beBhinga eDobola bakhala ngabathi yikungathuthukiswa kwesigaba sabo osokubangele ukuthi behluleke ukusebenzisa omakhalekhukhwini nxa bengakhwelanga intaba kumbe izihlahla ngoba kungela magagasi.
President wethu ubaba uMnangagwa usefake iBhinga enhliziyweni yakhe, akukhayeleki ukuthi usemakhaya na kumbe kusedolobheni eBhinga.
Kule nhlanganiso yezikliwi zobulembu ama-hackers ezibikwa zingene ebulenjini kwele Melika zaphambanisa ukuhamba kuhle kwenkundla zogatsha lwendizamtshina.
So immoral ama Russian soldiers owathes sibona ngathiwa i-law and abafuni ukulwa impi abangayizwisisiyo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Izakhamizi zeBhinga zithi ziyemukela ukusungulwa kwekolleji lepolitech kodwa zisola indlela okwenziwa ngakho isiphangiphangi okwenza zicabangele ukuthi lokhu yikuthenga nje amavoti phambilini kokhetho oluzayo. Ngomvulo uhulumende wazise ukuba sokuvulwe ikolleji lelithiwa ngumongameli Emerson Mnangagwa uqobo lwakhe owalayayo ukuthi livulwe. Kodwa akukabi lendlu zokufundela okuyikho osekubangele ukuthi abanye basole indlela ezayenza ukuthi kwenziwe lolu hlelo. Sixoxe lomela isigaba seBhinga North kudalela ePhalamende umnumzana Prince Dube Kosibanda ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Chris, ipolytechnic siyayamukela. Yonke into ethuthukisa abantu bakithi siyamukela. Bokuqakathekile kuphela into yakhona ukuthi asiyenzeni ibe yinto eba sustainable, eba yinto eyaphuchisa izifiso lamaphupho abantu bethu. Ukuphoya kuvuka nje usufaka umshasha laphana, kungela qiniso ukuthi into le izaqhubekela phambili yini laba abantwana sebeqalisile beze bephutsha. Yikho kungani kuloduku. Asifuni kwenza into zepolitiki ezokwenzela ukuthi bambone ukuthi nanku esengikwenzile. Angani uvuka ukhona, lina kade livele likhona libusa iminyaka yonke le. So sisafuna ukuthi sizwisise sibisibile ukuthi into yona lena asebeyenza. Zile mbabonile abantwana abakhona abayibothu abafunda lapha ngeke ngafika khona ngaba labanye babo balokuthokoza abantwana kulokuthokoza ebazaleni babo ukuthi into esiyenzakala yinto engabaphuchisa phakathina kwamaphupho wabo. So into enhle ke nxa leyo nto yenziwe yaphutsha, but engikwesabela leyana into indlela engiyibona ngayo ungani yenziwa vele ngendlela yezinto zeZANU-PF eyamabheka la okuthiwa khona yabunjwa yakhiwe emakhaya sawabona lawana mabheka but azange sibone ukuthi agcina ngapha. Njalo asifisi ke ukuthi kube njalo ukuthi abantwana bethu sebe labazali sebe abantwana sebeqeda isikhathi sabo maybe umnyaka kumbe iminyaka emibili abazali bebhatala izimali zabo laphana into yakhona ibisiphelele emoyeni ngoba kuyabisela abantwana emuva. So khona sizabona ukuthi iyangaphi, sikhangele siyayibona nxa kuyikuthi izahlala ikhona siyayamukela.
Manje ngokubona kwakho isizathu kungaba kuyikuzama ukudinga
ama vote yini phambilini kokhetho lomnyaka ozayo.
iZANU-PF bachilo bakhulumile njalo ukuthi iBhinga bayifuna phansi phezulu. Yikho bezama ukwenza ubuqinga bonke esibubonayo ukuthi behamba bebuthanisa amalori sokuthiwa kuyalungisa umgwaqo. Kuphela umnyaka lingaboni lutho ngoba into leyana yabe isenzelwa ama election ngakhangela umgwaqo weBhinga to Gokwe odlule siyabhuwa esiyabuzibala phana kwabuthaniswa inhlabathi. Isilesikhathi eside ulokhu kuthiwa khona hayi sifuna ukwakha, sifuna ukwakha, sifuna ukwakha. Khathesi sesabela izulu ukuthi izulu selifika. Kakulalo lutho olwenzakala laphana uhulumende ama-contractors akhona akhona nje azihlalele amalori ake evuswe gijigijime kwenzakala ngani kule nto eyenzakalayo but kungelalutho olwenzakalayo. So ke isifiso sethu ngesokuthi laba bantu bengayenza into zokudlala ngathi belokhu becabangela ukuthi amavoti bayawathola ngokudlalisa ingqondo zethu. Bangene ngo-1980 kuhulumente. Ilizwe leli lonke ngabe selidevelophile alubizana uPF be serious. But unfortunately ngama-criminal, ngamasela, ngoguluva abalokhu bezama ukuthi becele abantu akulanto engahamba nxa kuyukuthi oguluva beyiba badlale i-front line. So sibakhangele sizabona ukuthi kuyaphutsha njani kodwa siyabe silokhu sikukhangele sikumonito kwinto kwakhona.
Lo ke ngumnumzana Prince Dube Kosibanda umela isigaba seBhinga North edale lephalamende ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekhona le eBhinga. Kusenjalo abahlali beBhinga eDobola bakhala ngabathi yikungathuthukiswa kwesigaba sabo osokubangele ukuthi behluleke ukusebenzisa umakhalekhukhwini nxa bengakhwelanga intaba kumbe izihlahla ngoba kungela magagasi ayeneleyo. Lokhu kwenzakala lanxa umongameli Emmerson Mnangagwa esithi uhulumende usesungule inhlelo eziningi esigabeni seBhinga ngoba kungela muntu okufanele asalele emuva kwezentuthuko. Esinye isakhamuzi seGohole umnumzana Tapiwa Moyo utshele usithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi indlala ibhahile njalo abantu baphila sengathi kusendulo.
Akula network sinsela namhlanje. Ukukampeni abafika bekampeni kuphelele khonapho. Imgwaqo kathesi ngisho negravela isekho sokulobhuku osolukhona. Akula moto ezihambayo. Kuyazihambela ibhasi eyi-1 nje. La yabe incengisa kodwa ayiqethi iviki ingafanga la ibhasi yakhona. AbeZANU siyabezwa bayakhuluma bathi bayathuthukisa iBhinga, bayathuthukisa iBhinga. Kodwa kithi laphana esigabeni asikakuboni lokho. Mabethi bayathuthukisa maybe babekhatshana leBhinga senta letown le okuvele kuthuthuke khona. Ngapha emakhaya ngapha bangeni ngapha. Lokho akulanto ephucukayo. Vela abantu bangale ngathi baku-primitive life. Ukuthi abagqoka amabhekhi nje yikho lapho kulo mehluko khona. So angazi ukuthi singathola sizobani ku-government ukuze kube la at least kube lama-network kufanele ukufona kahle. Ungazange wayagada intaba lezisasa. Le mgwaqo belungise bethisa ukufaka kwethara. Umgwaqo wekhariangwelo, ukhariangwelo.
Ngaphandle kokungatholakali kwamagagasi kuyini okunye njalo okwenza uthi impilo yesigaba sakho ilukhulu?
Kula kwenzima ukufunda lapha eDobola. Mina ngafunda enakaphandle primary secondary. Akula maklasi ngasifundela ngaphansi kwesihlahla. NgoJuni khonaphana wathola ngamabhuku sokusebenzisa ngihambe ngomoya. Umntwana ongengo-third one. Ikhen wokhu isistensi yamodal. 10 kilometers now. Siyesikole. Khona lapho uyabe esuke ekuseni engazanga. Ngelamphako kuzaze kudle sesishayisile sevele esikolo ntambama. Into angazikazi ezinjekhaya ngekho zathola lwesiyeka igwaza ande khona okuzokorayi. Akunakudla, kunenzala, inkomo ziyathuba, yi-primitive life sibili naleyana yamasini lamafuyifuyi. Akule kunzima okukhulu abana. Angathi besinancediseka njani.
Lo ke ngumnumzana Tapiwa Moyo isakhamuzi seDobola eBhinga. Siphinde saxoxa lo mnumzana kulakwashe Munsaka esinye njalo isakhamuzi seBhinga esikubandla leZANU PF yena ochasisa ngenhlelo uhulumende asezisungule kulesi sigaba. Inhlelo eziningi kulesi sigaba zibikwa seziqale ukusebenza.
U-president wethu ubaba uMnangagwa usefake ibhinga enhliziyweni yakhe. Akukhayeleki ukuthi usemakhaya na kumbe usedolobheni ebhinga. Ngikhuluma nje imigwaqo enjengabo Kariyangwe, i-dust road, kodwa nxa uhamba sungani uhamba ethareni. Muhle okumangalisa umgwaqo lo ovela e-turn off Kariyangwe vele manjolo. Siya khona luziwe efika eKariyangwe kathesi bayagijima ezintabeni kuyamangalisa. Umgwaqo lo njalo amagreda lokhu esakhona kona awe TDF asawuyenza umgwaqo lo uze uyefika ukuthi awuselusulu osuka esibhinga usiya esiyabhuwa kwethutsha eCarrow. Ngikhuluma nje uyafakwa itara, into eba emangalisayo emangalisa isigaba sebhinga ukuthi iminyaka yonke le lokho sikhala kathesi bafaka itara sikhangelela ukubana iDDF ngalowo mnyaka yaqeda i-10 kilometers okufaka itara. Ngikhuluma nje sebevule umgwaqo oweceleni othiwa ngesilungu ito e 7 kilometers yiwo umgwaqo sesiwusebenzisa ngoba i-main road sebefaka itara. Sikhuluma nje lokunye okungumgwaqo obuncuncuncu okuya ezindlini zabantu lakho kuyagradwa njalo. Kathesi ngikhuluma nje lusulu le bridge elaselifile lilungiswa yi-ministry of transport. Obo-TDF siyakwazi ukuthi sokufakwa ukuthiwa sesuka ku-aerodrome sesifaka ukuthi be-domestic airport bayalungisa nje izolo sesipicana ngama-truck amankalakatha aletha itara. Yebo, kulezinye indawo sezisebele ukuthi kufakwe i-network, kodwa ama-network providers ethu ahlanganisa ama-private lakahulumende bayagijima-gijima. Ngikhuluma nje i-Net 1 ilama-programs amaningi kakhulu awayenzayo awufaka i-network ebhinga. Ngangixoxa labo emalangeni adlulileyo, xoxa nge-booster asebenza qalisa ukulifaka eChunga bebambene le-Econet le-Telecel under Portras. Bakukhuthaza ukuthi befake nje ezinye indawo. Bakhuluma nje umgcibi ukuthi uyabona baba, sesifake ama-booster amaningi ebhinga mana sike sibambe ezinye indawo. Inkulu kakhulu indawo le, ihlanganisa amaganga, uye ezindlini uye emaganga, usuka lapho oqasela khona ibhinga lalapho ecina khona uyatravela kuma-480 kilometers lokhu sebhinga. So kwezinye indawo labo bayakhangela ukuthi lapha singafaka siyachaya yini imali esiyikhangeleleyo ngenamba yabantu, ngoba uyathola ukuthi enye i-community labantu abalutshwa ayikatholi i-network. Kodwa i-vision kamongameli welizwe ngeyokuthi wonke umuntu ebe le-network and siyakhona kancane kancane.
Okwendlala ke lokuthi abantwana behambe imango emide kakhulu besiya ezikolo, abanye njalo befundela ngaphansi kwezihlahla, kusesekhatshana yini ukuthi kube le ntuthuko kulezi sigaba?
Ngiyathemba sonke siyakwazi okwakhulunywa uhulumende wethu ukuthi akula ozafa ngendlala, ngoba uhulumende ende usefake wagcwalisa iziphala zakhe, wagcwalisa ethiwa yi-skill strategic reserve. Silomumbu omningi kakhulu ophiwayo abantu abatsheneyo under i-social welfare. Kanti sengikhuluma nje abanye besaqedisa abakulimayo kodwa abakulileyo babevele benikwa ngoba bakhayelela ukuthi bona babe bengalimanga.
Alo-ke ngumnumzana kudakwashe Munsaka, isakhamuzi sebhinga osekela ibandla lezano PF obekhuluma icingweni losithandekile emhlanga yo Studio 7 ekhona le ebhinga. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba le-News Daily lodaba lokuthi eleRussia linikeze umongameli Emmerson Mnangagwa isipho sendizamtshina yohlobo lwe-helicopter elemitshina yakulezi nsuku eyokwelapha kunye lemota yezigulane i-ambulance. Leli phephandaba lithi izipho lezi bezimele zenzelwe nsitha ukuze umhlaba ungazi ukuthi uMnangagwa waphiwa. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa usethumele amazwi akhe enduduzo kumuli ezilithumi ezilezihlobo labangane abatsha epulazini lesigodini ngomvulo. Epulazini lele kuqhamuke umlilo omkhulu kakhulu okukuthi abantu laba kade bezama ukucitha wacina usubagqagqele wabathisa. uMnangagwa wethule amazwi akhe enduduzo enkundleni yokuxhumana eTwitter izolo. Okwamanje sengidedela emuva ngelithiya ezindleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Yebo, sanibonani bantu bonke Studio 7. Hayi, akuna problem, into nje kuba yiyaluyalu obukhona ezweni. Into eyenzakalayo ukuthi ke asikhangeleni isikhangele siye phambili, singakhangele emuva. There are some fears ezenzakalayo ebantwini, abantu basuka bexakeka. Let's look at iLesotho. Mawukhangela iLesotho, how many parties were there? There are more than 50, but the newly formed party won the election with distinctions. So nakhona eZimbabwe, there mustn't be any fear, there mustn't be anything. Abantu ababe nesibindi lingayithuselwa, abantu abahambe bevota, but you can't just go there uyevota ungarejistanga. The most important thing ukuya register, uthi siba nequery, iquery yakho itsho ukuthi urejistile, because some people are just talking bengazanga bakwenza konke khona lokho. So just thank God ungazathi mnyaka ofika ozayo, njengoba is around the corner, kufika abantu bekhone uku vota, then iparty iwine, iparty eyabe iwinile in the right way, but not ZANU PF. Okay, thank you.
Salubonani msakazweni, salubonani ku Voice of America. Sicela sithumele nje inews, ama voice note news, sizothi ngizihamba nje sithanda lesi stage lokuthanda lomsakazo, lisakaza khona iindaba zonke ezenzakalayo. Manje lapho sikhona mana ubambeki kahle, so sicela sithumele nje kwelingifotela inews khona ngokuhlambdzisa ukuthi ikuminjani ngesindawo ngesindawo lapho lisakaza khona emsakazweni omuhle omngqungquthela omkhulu kakhulu ku-Voice of America Studio 7.
Evening Studio 7, yekezwakala uMr. Kuduza la uthi izinto zisuka from usuku kusiya phezulu. I think you are using a wrong approach versus ZANU, Mr. Kuduza. Akwenzi ngoba osuku kuvele ngabeZANU. In this particular case, a referendum, it has started from United Nations. Jowa uChief Echilo undiweni ukuthi uqale ku United Nations, like AU. AU le United Nations and so on, yabanika ke directive how these things should be done. Usobhuku vele wazini ukuthi angatshela ukuthi referendum, but some of them don't even know ukuthi into okuthiwa i referendum kuyini. Plus some of them are subservient to ZANU PF nama puppets ezanu. So lapho ke bengicela ukuqondisa ukuthi vele with the system you want to use, when usithatha i-referendum uyifaka ezandleni zezanu, and izanu cannot allow that to happen. Akulanto ongayenza ngendlela wena okubeka ngayo ukuthi enduna west, those guys are given cars, banikwa ama-packs, banikwa ama-coupon fuel, banikwa everything, bafakelwa amagesi emzini yabo. I think you are using the wrong approach. The referendum, it cannot be done in a rural setup like into zabosobhuku. Osobhuku vele kanti kuyinto inavela sikubali lokhe. Osobhuku vele kabalwa. Le UN vele doesn't even know ukuthi kulabantu abanjalo. So I think there you need to be corrected. Into zereferendum vele they start from up there, because these are international issues, because they're talking of boundaries of countries. Izinto kumele ziqalisele phezulu. Osobhuku vele ukuthi iboundary yeZimbabwe kumbe yakwaMthwakazi kumbe yanga, they don't even know about that, and they are ZANU-like.
Studio 7 linjani, elibingelela lonke basakazi labalaleli. Ngendlela ngizofaka umbono la yabantu bathele nzima emakhala, abadala bathele nzima, batheliswa nzima, bayenza banjwa by force ukuthi balandele ZANU PF. Osobhuku babatshele ukuthi indawo yonke le isigaba sonke sozolongukwakhe uhlala lapha ngeZANU PF. Abantu bavalelwa, abanqabela ukuthi balandele amaphathabo, amaphathabo abafunayo, ngenxa yokuthi kuthiwa indawo leyi yayinika iparty yeZANU PF, somethi lilandele lobo zinto zingahambi kahle. Abantu abadala bathule nzima shuwa bakithi maye uNkulunkulu engasiza kodwa abantu bathule nzima lapha emakhaya lapha kakhulu indawo nje zazi ngamaplaz lezi kudeza kuthiwa amakhiwa sezafoka abantu bathule nzima baphila nzima siwa batshele kokwenza izona iPF batshele ukuthi indawo leyi la iphiwa yitswa kwanti singayikhuluma lena labo sebhuku bakhona batshela ngizala abantu bathule nzima zero baba roba babaniki lutho bathule nzima abantu bakithi bazizibazisangabe kuyavuma uNkulunkulu azwele shuwa abantu bathule nzima shuwa emakhaya lapha abadala bathule nzima impilo ephilwayo iyimpi abantu bathule nzima ngezivane PF esikhathele ngibehlile ukuthi valungise izinto umsebenzi ohala lorobha abantu kuphela bejawa into ezingayisizwe ukukhulumile into engasingancediyo abadala emborobha abadala nabantu bavula amehlo eyobona mali ukuthi lo mbuso mani ufile mani kwehlulekane ngitho kula mali kahle sekuthenga ezimbabwe imali ethengwayo kwamanye amazwe nakuzame ukufake i-gold coin yabo le isebenzeni isebenzeni ingaphi kathesi abantu badubeka abalazimali sihlazimali siyahawula kwini so khonokho izona iPF yehlulekile iphuma embusweni mali
salibonani mthokazi womuhleli ngabelinja elibingelela ngo-TB ncuke laphana ya cela kini lonke ligweki emhlaphi ukuthi lingegxeki lithola amakhadi ayo laphana khona umsebenzi wayo uze kini lona leli lithenjwe okuyilo lingasikhulula kule nkinga esike zamani nje ukuthi TMRP lisapoti ngokuphelile iyekele nje ukuyigxeka kuyokhuluma nomqondisi mali kanye nomsola isola ukuthi thina sithengeke sihotele upresident labona magenza so ndizoxitshela abalandeli be-MRP akade bengavoti kujabo ingayekelani ukuthi lithuke i-MRP ngoba kusiyena kodwa umakhe lithuke umqondisi kanjeangeke vena angeke sebebeyivotile sisisiya losisi lobesii
ngiyabingelela kumthwakazi wonke labasakazi siyabonga umsebenzi omuhle qhubekaliwenza ngincela upawula ngobaba lo chuma lo wezanu lo ukuthi awezama uzinanzelele ukuthi ukhuluma njani angakhuluma ukudelela ngoba nginelanga umbuso wabo lo osibadaka uzobaphunyuka bazozisola angakhuluma ukudelela zobe zinanzelele ukukhuluma kwakhe angabo ukukhuluma ukudelela angabo ukukhuluma ukudelele besitshela ukuthi kufanele ukuthi abantu bechaye isihlombe khonokho sokwenziwe ngukhulumende lezeki yikuyini asebekwenzile bengafuni ukwenza ama-reforms afunwa ngabantu bethi sitshayele ihlombe kuba sebekwenzile kathi sokufanele sesibancengeni ukuthi bayenze okufunwa ngabantu bezimbabwe kanti sebebusa ngenkani yini elizweni lezimbabwe kufanele ukuthi abake basitshele kahle kahle ukuthi kathi babusa ngenkani kumbe babusa ngentando yabantu ngiyabonga msakazi
salibonani Studio 7 salibonani nabalandeli igama nguJoseph Mkhokeli ngike ngezwa uThuma ekhuluma lapha ngendaba yokuthi kulabanye babo abaphuma endleleni so kusho ukuthi bazokwazi ukuthi umuntu oma phambili kwesitimela uthembele so ngezinye indlela usho ukuthi bona bayabulala ngoba esitimela ngamaphambi kwazo asikwazi ukuma siyakubulala so uchithi bayabulala vele bona ngike sesegcekeni le abayikhulumayo kodwa hayi one day is one day kanti labantu leli lingaka sukusela ngegugula wundi lokho bengali funa ukulijeza kazi lo muntu liyakhuluma sidakalibambe layo lingatsho siyabona.
Lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318. Siyabonga. Ukwezemelika kulenhlanganiso yezikliwi zobulembu ama-hackers ezibikwa zingene ebulenjini zaphambanisa ukuhamba kuhle kwenkundla zogatsha lwendizamtshina. Iziphathamandla zelemelika zithi kulobufakazi bokuthi izikliwi lezi ngezakwele Russia eziphindisela ukwehlulwa kwebutho lakwele Russia ngele Ukraine. Kubikwa imitshina yamakhompyutha emagcekeni endizamtshina ike yamiswa okwesikhatshana. Lokhu kwenzakala kukubhomba kwelizwe le-Ukraine ngele-Russia kuqhubekela phambili. kusukusele izolo kusukusela kuthange kwaqhubeka izolo ukuze sihlaziye impi yakwele Ukraine sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika umnumzana Tim Muringai
sibona ukuthi iRussia angithembi ukuthi yayicabanga ukuthi impi le yayiza kuma until this time or isikhathi eside babe khulume labo besithi babe zaphongu chaya iUkraine in 3 days batshela wonke umuntu lathi sakuzwa khonokho ukuthi hayi iRussia yayiza qamula iUkraine within 3 days but esikubonileyo kathesi ukuthi amaUkrainians lawo indawo yabo elabo khokho babo so bona abaso babe ngasoze bekuvume khonoko banikwa izikhali ngama Europeans lama Americans ukuthi labo bazincede and sabona la u president we Ukraine bezama ukumncenga labo abamelika ukuthi aphumele izweni lona leli iRussia iphonga iyenza intando yayo but yena wayala and kathesi sesibona i Ukraine sithatha indawo esasizithethe iRussia ekuqaleni kwempi so sibona ngathiwa i Ukraine is the upper hand okathesi and abantu bangkhona sebe siba lesibindi ezisabisayo sibona ama Russians lawo the loser esithi yona he faith ukuthi baza nqoba yona le mpi sibona abantwana abaningi sebebalekile baya kwenye amanye amazwe abhodana le Russia esibona amanye amasocha bengabaniki ukudla e Russia so imoral ama Russian soldiers owathes sibona ngathiwa ilo and abafuna ukulwa impi abangayizwisisiyo ngoba abantu laba yisihlobo they are related they are cousins so kungani unzima ukuthi baye kulwa lama Ukrainians
abaningi sebebalekile kwele Russia kuyatshengisa na ukuthi kuzaba lobunzima nqa ele Russia lingazama ukuthi libuyele ezigabeni lezi ekade lizithethe lathathelwa
mina ngibona impi le isiphela ngezikhali esithi ngama nuclear weapons ngoba sibona umongameli welizwe eRussia othiwa nguPutin ngathiwa gala mabrey lafuna ukuthi into le iphele yena enganqobanga o ele advantage ukuthi wanqoba so khonapha kuyahlupa so ukuphela kwempi le hayi sizabonga lathi uNkulunkulu asigcine sonke ngoba izikhali ezithwa ngama nuclear weapons zingasetshenziswa iWorld War 3 iyabe siqalile
alo ke ngumnumzana Tim Muringai esizalane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika ubekhuluma ecingweni le Studio 7 esesigabeni seOhio
lo ngumsakazo we Studio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma e Voice of America at the Washington DC Chabo
kathiswe sesile sidliwe ke ngumangoye silomhawu isikhathi kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo izakhamizi zeBhinga zithi ziyemukela ukusungulwa kwekolleji lepolitech lezinye inhlelo kodwa zisola indlela okwenziwa ngakho isiphangiphangi okwenza sicabangele ukuthi lokhu yikuthenga nje amavoti phambilini kokhetho oluzayo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com. Masidibanele njalo kusasa sikhathi sinye.